ibandla ele triple C kumbe ngathi amabandla awe triple C kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law. Nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo semthethweni, abahambe bebhalisa emapholiseni bephiwe imvumo. Nxa amapholisa eyalile kuthi ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo, nxa kuphambanisa omakhelwane amapholisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile. Ngakho-ke bona bafuze ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapholisa. Amapholisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka loku-implimenta imithetho efakwayo. Nxa kuwukuthi bona sebephula umthetho, hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapholisa ukubana injongo yakhe ngeyani, ngoba lapha kuseZimbabwe sikho e-Middle East, iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo. Ngakho-ke sithi hatshi abakwenza amapholisa baqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho abakwenzayo, besivikela laba abe-triple C sibakhuthaza ukuthi umsindo wabo bahambe bewubanga le e-Congress yabo befike bekhethane khona ngale.